Lichona njani sapho leZimbabwe siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 20 ngonhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo muntu ngamili inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ama refugees ayanda nsuku zonke emazweni achene. So ilanga eliqakathekileyo kuzeni sonke njengabantu sibone ukuthi singenza ukuncedisa ama refugees.
Uhlangothi lweziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba United Nations High Commission for Refugees. Luthi inani leziphepheli ledlule izigidi ezingamashumi amahlanu i-51 million inyaka enye.
Not just about eating the Kalola Matala, Nila Matala, Lavim Katil in this place, and one and the little and Tilamatala terrorism, shooting insurgency. Even the meaning of everything in Shell, I would be harassing.
Umhleli wephephandaba leThe Sunday Mail umnumzana Edmund Kuzayi lokho evalelwe kulandela ukubotshwa kwakhe izolo enakanelwa esedezwa amacala ambalwa agoqela ukufuna ukugenqula umbuso weZANU-PF.
Ngowoza Friday lamuhla silomculi wezokholo uSydney leqembu lakhe leHoly Oak eselethule indlikizane idlalade lesithathu elithi Inhliziyo Yami.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba United Nations High Commission for Refugees luthi inani leziphepheli ledlule izigidi ezingamashumi amahlanu i-51 million inyaka enye. Uhlangothi lolu lwethule umbiko wokunanza ilanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele World Refugee Day lamuhla lusithi inani leli ledlula elomnyaka ka-2012 eledlule kancane izigidi ezingamashumi amane lanhlanu i-45.2 million. Lokhu kubikwa kubangelwe izimpi lomvukela kwele Syria, Central African Republic, le South Sudan. Umqondiso ohlangothi lolu umnumzana Antonio Guterres uthi kumele inkokheli yamazwe omhlaba ihlale phansi ilungise ezombusazwe njengoba kukhanya kulokulwisana kungapheliyo phakathi kukazulu emazweni achiyeneyo.
Isihloko sokunanza ilanga leli lonyaka sithi one family torn apart by war is too many. LeZimbabwe libhekane leziphepheli ezivela emazweni afana leSomalia lapho okulomvukela khona. Iziphepheli lezi ziyabe zidinga ukufihla amakhanda ikakhulu kwele South Africa. Zinengi njalo iziphepheli zeZimbabwe ezigcwele emazweni afana leSouth Africa, iAustralia, Britain leUnited States. Asizweni umnumzana Dumaphimema wenhlanganiso ekhangelane leziphepheli i-Association of Zimbabweans Abroad ohlala eMelika exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ilanga elicakathekileyo kakhulu ukuze umhlaba wonke kumbeni futhi ilizwe lonke libe kwazi ngeziphepheli esezigcwele umhlaba wonke. Ikakhulu abasebesuke emazweni abo bebaleka ngoba kulezimpi kulokuhlukuluza noma yisiphi isizathu ama-refugees ayanda nsuku zonke emazweni achene. So ilanga eliqakathekileyo kuzeni sonke njengabantu sibone ukuthi singenza ukuncedisa ama-refugees.
Yes, singathi uma sikhangele khonapha-ke eMelika singathi kulabantu beZimbabwe abangaki okuthiwa ngama-refugees.
Kunzima ukuthi siphe inumber ecacileyo kodwa mbona ingani nxa sikhuluma labantu be-State Department sithola inamba efika kuma 40,000. Yiyo inamba esingani bangathi baba comfortable ngayo ukuthi iziphephele zivele eZimbabwe zifika kunamba kuma 40,000.
Ye, mase sikhangele njalo ukuthi umuntu nxa ebuya khonapha eMelika ugcina ehlala njani, kambe kulula kanganani ukuze umuntu aqalise umuzi kutsha.
Uqalise umuzi kutsha lapha njengesiphephele eAmerika into engaba nzima yikucela ukuba isiphephele. Inhlelo yakhona ukuba nabaze bakuvume ukuthi usuyisiphepheli ingani iyahlupha nxa uqamba amanga ukuthi isiphepheli. Kodwa nxa istori yakho icacile khanye sigcikeni ukuba nawisiphepheli, uhulumende ula ama-programs okukuncedisa ukubana lawe uhlale kuhle e-America uqalise impilo entsha, uqalise umuzi omutsha. So ila ma programs anjengokuthi zingakunika i-program lekubana isiphephele baya kuncedisa ukuthola indawo yokuhlala, baya kuncedisa ukubana uyesikolo nxa ufuna ukuba ufunde usiya phambili, iya kunceda ukudinga indawo yabantwana bakho besikolo ukuze bafunde, baya kuncedisa njalo ngezimali zokudla ngoba yabo usanda ukufika ungela mali, so bale mali ukukunika every month ukuze ukuthenga ukudla, imali ukuncedisa ukubana uye esibhedlela nxa usugula uyoyelatshwa mahala nguhulumende.